information esila safonelwa ngomunye wamakansela uChungisa esitshela ukubana ke uMoblessing Ali one of our activists wathunjwa ngabantu bezana uPF ikho lapho esathuma khona amalwa ethu lama youth ethu ukuthi behambe bemkhangela ke so namuhla bebelandele indaba yakhona emapoliseni okungangokuthi lokho singakabi lolwazi ukubana wathunjwa wayangabi yikho ke kusasa silandela indaba yokubana kuyenzwe application High Court abaskopa sukenzela ukuthi amapolisa njoba isika akwanisa ukubamba abantu abamthumbayo kuthiwa ngabantu bezalo phepho indaba esikhandlela ukubana kusasa ilungisiswe ngenxa yokuthi abantu bathi bambona ithathwa ngabantu bezalo phepho.
Wona amapolisa athikalaye yini kabotshwanga?
Amapolisa athikalaye ngenxa yokuthi sikhangelile enkantolo zonke akula lapha esimthole khona.
Abamthathayo laba elithi ngabe Zanu PF siziba laba bona mpela ukuthi ngabe Zanu PF kumbe liyacabangela
lokho zakutholwa kubantu abambonayo yikho sithe isecurity yethu kanye labantu abasebenza ku social welfare department belapha athinjela khona ukubana sibe lokuqukucela lokuba sobala ukubana abantu bakhona ngobani ngathi sibathole sizayo samapolisa lokuyasizuzula ukubana abantu abamthumbayo ngusibani losibani njalo sitandele ukuthi batholakala.
Sesike sabona abanye bethunjwa bephenduka betshayiwe kumbe belimela abafana labo Johanna Mamombe kanti sesike sabona njalo kuthunjwa abanye abafana labo iTaiza Marabe Nyamalala kokuphela. Lingathini ikahle kahle ngokunyamalala kwakhe kanye lemuli yakhe ithini yona?
Lokho kutshengisa ukubana ke esasikutshela ukubana komnankagwaba le new dispensation lalokho esasikutshela ukubana ke akusekwa kwenziwa ngesikhathi sikamgabi kuyatshengisela ukubana uhulumende usephenduke endleleni zakhe zakudala ngenxa yokubana ke lokhu kwayenzakala mina nginje ngangathunjwa oyiTaiza Marabe athunjwa oJohanna labanye okutshengisela ukubana ke uhulumende esephenduke kunhlelo zakhe zokuthumba abantu nokusetshenziswa kwe-violence nokuwabhizwa kwamapolisa lokuqala ke ikakhulu ngenxa yokubana sesikhangelele ukhetho okuyinto ebuhlungu ngenxa yokuthi imuli yakhe iyakhala ukubana engabe befuna ukuhlanganela laye ngoba kuyinto engakhangelelanga ukubana umuntu eluze impilo yakhe ngendaba zento zomba ngazo.
Thathwa lapho siziba ngokuzwa kwenu bamhluthunile kungaba kube lodlakela kumbe bamcele kuhle bangena la emoteni bahamba la?
Basebenzise udlakela yikho esikuzwileyo ukubana ke baqala ngokumtshaya okungangokuthi cha ngedwa ese-subconscious ngenxa yokuthi bamtshaya bengakamfaki emoteni.
Lithi ilunga lenu uGodwin Jimu utshaywe kakubi ngabasekeli bezanu PF ulima lokunganani njalo bebemtshayelana?
UGodwin wayetshaye ukubana wayegqoke isikipa se-CCC noku-athenda inhlelo ze-CCC ngenxa yabanye izizalo ibona ukubana ayisela support kumaperi-urban nasemaphandleni yikho sebesebenzisa i-violence nokuyethusela abantu nokulimaza abantu kuyinto ke esingayikhangelelanga ngenxa yokubana sikhangelele ukubana abantu bekoexiste kupolitics osethuze izanu esebenzele izanu ofuna i-CCC esebenzele i-CCC ngenxa yokubana ngamalungelo asemthetheni welizwe okuthiwa yi-freedom of association and freedom of the association.